uJohane ongcwele isahluko 11 kuqala ngendima 18 ngizathanda ukubala. Manje iBethany yayiseduze leJerusalema, phose amafalongu angamachumi lamahlanu, futhi abanenge amaJuda beza kuMarita noMaria ukuba khalela ngomne wabo. Ngakho uMarita esezwe ukuthi uJesu uyeza, waphuma wayamhlangabeza, kodwa uMaria wahlala endlini. Kona wasesithi uMarita kuJesu, Nkosi, aluba ubukhona, umne wethu ngabe kafanga. Kodwa ngiyazi ukuthi loba kathesi, loba yini ongakucela uNkulunkulu, uNkulunkulu uza kunika khona. uJesu wathi kuye, umne wenu uza kuvuka njalo. uMarita wathi kuye, ngiyakwazi ukuthi uza kuvuka ekuvukeni ngosuku lokucina. uJesu wathi kuye, mina ngiyikuvuka lokuphila. Lo okholwa kimi loba efile kodwa uyakuphila, futhi lalo ophilayo njalo akholwe yimi kasozafe. Uyakukholwa lokho na? Wathi kuye, yebo Nkosi, ngiyakholwa ukuthi wena unguKristu indodana kaNkulunkulu obeza kuza emhlabeni. Futhi khangela lokho. Ngakho ke esechilo njalo, wasuka wahamba wabiza uMaria udadewabo ensithi, esithi, Inkosi sibuyile futhi yakubiza, asikhuleke nini. Baba osezulwini, qinisa lawo mazwi enhlizweni zethu ngalobo busuku lapho silindela kuwe manje elizwi lakho, inceku yakho, njalo lombhalo konke kunikelwe kuwe ebizweni likaJesu Kristu. Amen. Lingahlala phansi. Injongo yami ukuba lapha ikuzama ukunceda abantu bakaNkulunkulu, hathi kangako ukuthandaza futhi ngibeke izandla phezu kwabagulayo, kodwa ukuze bananzelele uJesu Kristu phakathi kwethu, indodana kaNkulunkulu phakathi kwethu. Sikhuluma ngalobo busuku ngesifundo lesi, ngakho uJesu wabuya futhi wabiza. Manje kulesi sikhathi esikhuluma ngaso, kwakuyisikhathi sokudana okukhulu. Nxa wake wabala indaba ngempilo yenkosi yethu, sithola ukuthi wayengumngane omkhulu walumfana uLazaro. Waye ngemva kokuhamba kukaJoseph, kumbe wasuka njalo wazohlala loMarita, uMaria loLazaro, futhi babe ngabangane abakhulu, babe wayenjengomalusi kubo oqotho umngane, futhi bamenzela yena into ezincane ukuba agqoke ijazi lokugqoka. Ngiyakholwa bayatsho njalo lalithungwe lathutha lingenamphetho, futhi-ke babemenzele izinto yena ngoba babemkholwa yena. Kwakuyibo babekholiwe futhi bebonile lokho, babechiye ibandla lokunjalo ukuze bamlandele yena, futhi lokho kwakuyinto enkulu kulolo suku, okokuthi isijeziso sakho kwakungaba yikufa ukusuka kukho. Kodwa uJesu lujaha owayehamba ebhoda njengoba babesitsho, edabula amabandla abo njalo ekhuluma okubi ngomphristi wabo lokunjalo, yena wayeyenze ukulimaza okukhulu kubo. Bacabanga futhi ukuthi nje umvume yena kwakuzabe yiku ukuxotshwa emasinagogeni, futhi-ke nxa usuphume ebandleni babecabanga ukuthi wawungela thuba lokuhlengwa. Nxa wawungasilunga lelinye lamaqula abo njengomfarisi, umsadusi, kumbokunye, kwakungela kuhlengwa nxa wawuphandle kwalokho. Futhi nxa babelilungelo amakhiya, futhi babekukhahlelela phandle nxa babefuna lokho, kwakungumutho wabo. Akumangalisi uJesu wathi, lina ngemkhuba yenu lenze ilizwi likaNkulunkulu labayize bona. Futhi manje sekuphindile njalo, ngoba sonke siyakwazi imbali iyaziphinda kanenge, futhi kuyadanisa ukuthi kodwa kwaprofeta ukuphindakala njalo sokwenzakele njalo. Sithola ukuthi uJesu wayengacatshangwa kuhle ngaye. Isikhathi eziningi abantu bayathanda ukwahlulela umuntu ongavumelani lawo. Akumelanga senze lokho. Singabe singavumelani omunye lomunye, kodwa sibe lobungani. Nxa ngingeke ngivumelane lomuntu futhi ngilokho ngimthanda njalo ngimthandazela futhi ngingavumelani laye, laye phezu kwesisekelo sombhalo futhi ukuze ngikhanyiselwe okungcono ngakho angisoze ngitsho lutho kuye ngihlezi ngifuna ukungavumelani laye okulobungane ngoba ngiyamthanda futhi ngeqiniso angifuni yena alahleke futhi laye kumele enze into yinye lami kasifuni ukulahleka futhi kumele sisekele imicabango yethu phezu kokuthi ilizwi lithini yekela ilizwi libe liqiniso hathi isivumokholo sethu kumbe ukutsho imicabango yethu kodwa lokho yena akuchoyo kungela kuhumusha ngesitha kuphela okwathiwo yilizwi ngobunye ubusuku ngenza into ethile njalo kwangani phose akulanhlonipho ngiyakholwa kwakuse kudleni kwakuseni kwabafundisi ngenye ekuseni ngabeka uJesu emthethwandaba ngathi njengoba benza ngaleso sikhathi ngakho bayakwenza lamhlanje mhlawumbe kungaba kuhle nxa ngingakuphinda okwesikhatshana nxa selesikhathi manje ngathi namhlanje sifumana ukuba enguqukweni kaLuthela wa ngesikhathi salokho wathi abalungileyo bayakuphila ngokukholwa umuntu okholwayo yena ulakho khona kodwa abaningi babo bathi bayakholwa futhi bengelakho khona ezinsukwini zikazi kaJohn Wesley nxa bathola isibusiso sesibili babe sibiza ngokuthi ukuhlanjululwa ukuhlanjululwa okugcwelelwe bathokoza bamemeza wonke omemezayo wayelakho khona kodwa bafumana ukuthi babengelakho iningi labo lamemeza futhi babengelakho ensukwini zePentecost bathi manje ukubuyiselwa kwezipho sokubuyile ubhaphathizo kamoya lo okhuluma ngendimi ulakho khona sithola ukuthi abanenge bakhuluma ngendimi futhi bengelakho khona ngakho bathi kahle isithelo sikamoya yikho okuyikho oh hachi hayi isithelo sikamoya iChristian Science ilakho lokho lapho okuphose uthando yiso isithelo sikamoya ngakho futhi balothando likhulu kwedlula loba ngibani futhi baphike ubuNkulunkulu bukaJesu Kristu bembize yena umprofeti nje umuntu kazana nje bona ngakho lokho akukwenzi khona mana ngibuze lokho nje okumzulu asifakeni uJesu emthethwandaba futhi uNkulunkulu ngithethelele ngalesi sitsho esivela kuplatform kodwa ngizaphikisana laye okumzuzu ukuze ngili khansele bona manje ngilani linabantu lapho lobo busuku ngikhuluma lani ngikusemva kolunye usuku lapho uJesu waseNazareth esemhlabeni ngiza kini futhi okwahlulela lani phezukwa londoda uJesu waseNazareth manje sonke siyazi ukuthi uNkulunkulu luthando iBhayibheli lithi yena unjalo kuhleke njalo uthando umoya ngikubekezela ububele isineke ubunene futhi lokunjalo lothando manje ngithi ngifuna ukulibuza enye into sizayathatha esikwaziyo uKristu khangela lo mpristo omdala wakho ukhokho kakhokho kakhokho kakhulu wakhe wayengumpristi kwakumele azalwe kulolo sendo lwamalevi ukuba ngumpristi sifumana ukuba manje ngala impilo yejaha njengani lonke elaba layo wenzani uyazinikela yena uphezulu lapha ukufunda ilizwi likaNkulunkulu uyalibala emini lebusuku emini lebusuku kuze abekwazi lonke ibala la lonke ibala elisemqolweni kumele abelazi ngenhliziyo kulento njengalo akumele abeyazi futhi ke ngaphandle kwalokho lapho ubaba lo mama wakho bechat ngubani owaba bambanisayo njengendoda lomfazi umpristi wakho omdala okholekileyo ngubani oweza kubaba wakho lapho elindingewe njalo ekweleda imali eplazini lakhe kwaze kwathi abambambisayo basebefuna ukulithatha ngubani owayemelayo umpristi wakho omdala olomusa ngubani owama lo mama wakho endlini lapho lapho yena ekubeletha umpristi olomusa omdala ngubani oza kuwe nxa ugula njalo ulesidini umpristi wakho lomuso mdala ubani owakubusisa njalo wakunikela kuNkulunkulu futhi wakusoka ngosuku lesifica munembili umpristi wakho lomuso mdala lapho ubaba lomama wakho sebeza kwehlukana ubani owabaletha ndawonye wababambanisa ndawonye umpristi wakho mdala lomusa nxa kulo hlupho esigabeni ubani olungisayo umpristi wakho mdala olomusa qiniso manje lo mpristi omdala olomusa uyakwazi ukuthi iBhayibheli lathi uNkulunkulu ufuna imvana eyomhlatshelo abaningi benu lingosomabhizimusi ngakho kalifuyi izimvu kodwa uNkulunkulu ufuna imvu benza izibaya phezulu ngale bathengisa izimvu zabo ukuze osomabhizinisi bahambe khona futhi bathenge benikela umhlatshelo okwemphefumulo yabo okufunwa nguNkulunkulu. Wenzani lujaha othiwa nguJesu? Wavela ngaphi? Bathi wazalwa intombi emsulwa, ngubani wake wezwa ngamanyala anjalo? Siyazi unini wabalaye yena loJoseph bengakazalwa, kumbe yena loJoseph bengakashadi, wazalwa yena. Manje sifumana ukuthi ulibizo elibi kusukela ekuqaleni. Yiliphi ikhadi alalo lamalunga? Nxa waye indoda ekholekileyo, wahlanganela naliphi iqembu? Lapho umpristi wakho efunde ukwazi lelo lizwi, nangu yena esiza ediliza akwakhaya, ungakuthi lokho nguNkulunkulu? Qiniso hatshi. Manje ngolunye usuku lapho upristi eselungise indawo phezu lapha futhi lapho ebelizathenga umhlatshelo, wenzani ujaha lo? UMusa yena wachaya waphotha intambo ingxoza ethile nemcilo, njalo wakhangela ebantwini ngentukuthelo, wakhahlela egenqula lawo matafula futhi wabachaya baphuma lapho. Futhi uthi lokho izithelo zikamoya? Ebekhangela ngentukuthelo futhi khangela ngencitsha umuntu ithuba lakhe lokukhonza uJehova. Usomabhizimisi ufuna ukumkhonza yena, kafuye izimvu futhi waya khona ukuze athenge, futhi yena wagenqula njalo wabakhahlela lokubaxotsha. Ubani olesithelo sikamoya khonapho? Bona nanko ke, bona hathi isithelo sikamoya, hathi ukukhuluma ngendimi, hathi ukumemeza. Wena uthi ngakho mfowethu Branham, yibuphi ubufakazi? Yini ubufakazi? Ukuvezwa kwelizwi ngehola, babe nalo iBhayibheli. Yena wayeyikho xathi uJehova owathi kuza yenzeka, kakudinga ukuhumutsha, kwahumutshwa khonapho. Nampaya abaphristi bakho, nanko konke ababe lakho, futhi konke okunye kuhleliwe njalo konke. Kodwa kanjalo behluleka ukubona ilizwi, futhi yena wenza ilizwi lelo laphilela isizukulwane leso. Yibo ubufakazi baleso sizukulwane. ULuthela wayelobufakazi besizukulwane sakhe. Wesley obe sakhe isizukulwane. IPentecost esayo isizukulwane, kodwa sikwesinye isizukulwane. Lezo zinto zinhle, kodwa njengo sani lulomunwe elihlo futhi amakhala, kodwa ngemva kwesikhatshana kumele lube ngumuntu, kumele lufike ukuba ngumntwana okhulileyo ebesezalwa, ebe lomphefumulo, umzimba, umoya enelise ukuhamba. Manje sithola ukuthi konke lokho uJesu wathu futhi ingcosana nje labo kuphela yena abamisela empilweni bambona yena. Hathi imbuthano emkhulu eyakhe imbuthano yayingeke ifanele imbuthano kaKhayifasi. Ngani? UKhayifasi wayengabiza ilizwe lonke ndawonye, uJesu wabiza abalutshwane nje ndawonye, akusibo abanenge abamazayo yena. Inkulungwane phezu kwenkulungwane lapho esiza emhlabeni, yena wadabula emhlabeni futhi kabazange bazi lokuthi yena wayelapha. Ngakho kuza kuba njalo futhi, uzabuya kulabo ababizelwe empilweni. Yena uyazi labo ababizelwe empilweni, futhi yena kayi kungo wakhe umlando okunakakela lokho. Manje siyananzelela ukuba lapho baphume ebandleni futhi babemkholiwe yena, konke ilizwi elalikutsho ngaye nanko wayeyikho. Futhi ngolunye usuku wasuka emzini wabo. Ngithanda ukukhuluma ngezinto ezintathu. UJesu wayesukile, ukufa kwakufikile, njalo lonke ithemba laliphelile. Ngifuna ukukhuluma ngalezo zinto okwemzuzu emlutshwane. UJesu wayesukile, futhi lapho yena esuka uhlupho lwangena. Manje nxa yena ekuchiya, kumbe ikhaya lapha ohlala khona, uhlupho lusendleleni. USathane lomnyango ovulekileyo nxa uJesu esuka. Wayehambile futhi esanda kwenza njalo yena, ngakho ukufa kwangena. Futhi lapho uJesu ephuma, ukufa kuyangena. Ukwehlukaniswa kuye yikufa, ngakho ukufa kwangena lapho uJesu ephuma. Futhi ukufa kwasala loLazaro, ngakho ke lo ababemkholiwe njalo bamthanda babemthumele ukuthi yena abuye athandazele uLazaro, ngoba babembonile yena njalo bazi ukuba yena wayesazi uNkulunkulu ukuthi loba yini uNkulunkulu uMarita wakutsho emuva ngale, loba yini okutshoyo kuNkulunkulu kathesi uNkulunkulu uzakwenza. Wananzelela ukuba yena lo uNkulunkulu babemunye, yena wayelizwi lehola, ngakho wananzelela lokho. Futhi wayesazi ukuthi nxa engenelisi ukumthinta yena, kodwa yena wayengekho futhi babengenelisi ukumbamba yena futhi basebemthumela yena futhi kulokuthi yena abuye yena waqobekela phambili futhi baphinda wathumela futhi kulokuthi yena abuye yena waqobekela phambili lesinye isikhathi siyamangala ingani into lezo senzeka kodwa awutsho yini umbhalo ukuthi zonke izinto zisebenza ndawonye kube kuhle kulabo abathanda uNkulunkulu yena uyakwaza kwenza nga yena ephuza kukahle konke uyaza kwenza yena kwakule njongo sithola ukuthi yena wathi uJohane ongcwele 5:19 ngiqinisile ngithi kini indodana ayenzi lutho ngokwayo kodwa lokho yona ekubona isenziwa ngubaba ubaba wayemtshelile yena ukuya khatshana lokuba khatshana insuku ezinenge kangako ngemva kokupheleliswa kwesuku ngakho yena watsho akutho lapho ukuthi umngane wethu Lazarus ulele futhi wathi kahle wenza kuhle wathi kufile futhi ngenxa yenu ngiyathokoza bengingekho ngoba babezama ukumthinta yena ukuthi aye kuye ukuzomsilisa kumbe atsho okwakumele kwenziwe kodwa yena wayesazi okwakumele kwenziwe ngakho yena wayeyenze khonokho qathu aye kumisela ukukwenza ukuba ahlalele khatshana uma umnanzelela yena ethuneni esephendukile wakubonakalisa lokho yena ephendukile futhi wafumana leli khaya lonke ithemba seliphelile uLazaro wayesefile lonke ihole babelokhu becabanga yena engabuya lapha yena engabuya lapha yena engaphenduka ekugcineni wafa umphefumulo wasuphumile baphuma bamnqumisa besusa igazi emzimbeni wakhe bamgoqela ngamalembu amakha futhi bamomisa njalo bambeka ethuneni babeka idwala ethuneni okwakumkhuba wabo wokungcwaba ngalezo nsuku igodi emhlabathini kumbe nje edwaleni futhi bavale ngedwala phezu kwalo kwakungumkhuba wabo ilanga laqala ladlula lesibili ilanga ladlula lesithathu ilanga ledlula lesine ilanga ledlula indoda wayevele sebola udala ethuneni amakhala akhe mhlawumbe ayesewele phakathi lokho ngicabanga into yakuqala ukuwela ngamakhala futhi wayesebolile dala inyama yakhe yayisibuyele ethulini lomhlaba kumbe isibuyela umphefumulo wakhe wa ule nsuku ezine kwenye indawo usuke kuye lonke ithemba lokumbona futhi kulimpilo kwakungasela manje ke lonke ithemba seliphelile babelindele mhlawumbe yena uzabuya ngelanga laqala ngelanga lesibili hathi ngakho wasesifa futhi yena kabuyanga ngakho ukuchiseka kwangena ngemva kwesikhatshana omunye ingxenye wamtshela inkosi phandle wasibathela uMarita esehla ngesitalada uJesu wafika kulelo hola elimnyama lapho lonke ithemba kungasela yiko lapho ajwayele ukufika khona yena bona yena uza nje kuleso isikhathi esimnyama kakhulu ngakho uJesu ubonakala endaweni manje khangela yena wafika futhi wabiza uMarita ukuba khona kwakhe kwalethi thembelitsha kungelani lokuthi umfana wayefile lokho ukuba khona kwakhe kulethi thembelitsha ungabe uhlezi lapha ngalobu busuku mngani wami lapho dokotela sebekudelile kule mvukuzane uhlupho lwenhliziyo mhlawumbe usetulweni ugogekile yonke isayensi ithe akula themba lakho ukubuthana kwecalcium sokubophe awakho amathambo kuze kuthi awenelisi ukuwagobisa futhi kumbe sithi eyakho inhliziyo yonakele kakhulu udokotela uthi ungahamba loba yiwuphi umzuzu futhi amaxuku amakhulu abantu abalemvukuzane le-TB mhlawumbe lithemba lokucina olalo futhi kungani udokotela usekudelile kodwa ke ukuba sebukhoneni lokunanzelela ubukho bukaJesu Kristu kuletha amathemba kanjalo omunye engakuqambela lona mhlawumbe kawukaze uzwe ngalo ekuqaleni kodwa yekela omunye athi ngiyakwazi lapho okule bandla bakholwa kuNkulunkulu njalo bayathandazela abagulayo masinya manje usukuziselela ukufa bona amathemba amatsha ayavumbuluka kwenza njalo kanenge kulelo kholo elimnyama yilapho omunye ajwayele ukutsho ulutho ngakho ekutshela ngoJesu ubukho bakhe balethe amathemba amatsha makwenze into efanayo kulobo busuku njengalokho okwenzakaleyo ubusuku obedluleyo lapho sibona lelo lizwi eliqinisiweyo ngaphezu kwethunzi lonke lokuthandabuza lenziwe sobala futhi lifakaze ukuba lo Jesu owaphila iminyaka ezinkulungwane namakhulu ayisificaminwemunye edlulayo owafa eCalvary wavuka ngosuku lesithathu futhi wabonakala kulabo bafundi njalo wavula amehlo abo futhi wenza lesi sithembiso sosuku ulapha kathesi ebusuku ebukhoneni bethu manje kufuze ukuletha amathemba kubantu amathemba amatsha ayabaneka mhlawumbe umunye uthe ibandla belinga nilomile okwesikhathi besingela ngitsho lamanzi amahle amatsha okwenyanga ezimbalo asizange sibe lemvuselelo kungani wonke umuntu umile mpo kumbe into ethile siyahamba nje ebandleni futhi sihlabelele ihubo futhi sizwe embalwa embiko njalo sibuyela kodwa ngesikhatshana ngakho lapho siqalwa ukoma ngakho uJesu uyafika endaweni asivuselele thina asilethele okunye okutsha thina yena uhlezi ekhona ukukwenza lokho amathemba amatsha aza lapho uJesu engena ubukho bakhe buletha ithembelitsha wayesazi ukuthi yena wayeyilelo ilizwi likaNkulunkulu elibonakalisiweyo wayembonile leso isizukulwane kumbe nxa wayengazi wayezaba elokho engumkhuba wayezaba elokho ongowebandla kodwa wayebone lelo lizwi elithenjisiweyo libonakalisiwe nguye futhi wazi ukuthi yena wayeyilelo lizwi eliphilayo futhi lapho esizwa ngakho kazanga ebe nendaba ukuba bangaka bamxothozayo loba ini wagijimela kuye masinyane ngokwenedisa kwakhe bona wayesazi yena wayeyilizwi elibonakalisiweyo kungelakuthandabuza kodwa ukuba waye balile indaba ka-Elijah ngensuku zakhe manje wayeyilizwi likaNkulunkulu elibonakalisiweyo kulolo suku wayengumprofethi njalo ilizwi lenkosi liza kumprofethi futhi kwakukhona owesifazane khona owayelengane ayeyiphiwe ngesibusiso umprofethi ayembuse ngaso futhi waba laye lo mntwana ngelinye ilanga phose ngehola lethumi lanye ingxenye wachiswa lilanga wayephandle esimini elobaba wakhe ibhayibheli alichongo ukuthi kwakuyikho ukuthi wachiswa lilanga kodwa waqala ukukhala ikhanda lami phose ngehola lethumi lanye esukwini futhi wayelenceke ubaba wayelayo yokumkhambisa endlini walala ethangazini likamama wakhe kwaze kwaba phose emini wagula kakhulu futhi ecineni wafa futhi manje kulokuthi adane bonke omakhelwane beza beklabalala lokuqubeka kodwa lo mama ogxilileyo usane lwakhe walufile waluthatha waluyisa endlini leya encane ayeyilungisele umprofethi futhi wamlalisa empedeni wakhe njengalokho futhi wathi encekwini ngophela imbongolo njalo uchayele uqonde futhi ungami ngaphandle ngikutshele mina mina yikho lokho asila sikhathi sempikiswano lokulwa lokho sokwedlule usuku lwakho wena ngasiyeni phambili kumele sifike khona silayo indingeko futhi ke wathi wena yana phambili njalo ungami ukuchayela ngaphandle ngikulayele ukuba ume futhi bahamba baze bayafika ku-Elijah u-Elijah engumuntu kaNkulunkulu engafani lo Kristu uKristu wayesazi into zonke ngoba yena wayenguNkulunkulu u-Elijah wayengxenye kaNkulunkulu lo kwakunguKristu u-Elijah futhi lo kwakungumbiko wehola ngokuba ilizwi likaNkulunkulu ela lelo hola la lilo mprofethi lo uJesu wayekugcwala kwabo bonke labo baprofethi wonke wabo wabonakalisa yena kuphela yikho bonke kusukela kuJosefa kusuka kuzicoco zesiliva ezingamathumi amathathu yonke indawo wafanekiswa uKristu wenza njalo lo Mose uDavida ehlezi njengenkosi eyaliweyo phezu koqaqa ebubula ngoba eyaliwe iminyaka engamakhulu ayisificaminwembili emva kwalokho indodana kaDavida yahlala eqaqeni lo kwakungumoya kaKristu uDavida lapho futhi yena wayeyikho konke impande lenzalo kaDavida futhi ke yena wahlala phezu koqaqa ebubula njengenkosi eyaliweyo Jerusalema, Jerusalema, ngabe ngakusibekela kanjani njengesikhukhukazi ematsiyeneni aso kwakuyini kwakungu Kristu emvangale kwakungu Kristu ekhala la uDavida ebhala ihu uNkulunkulu wami wena ungichiyeleni mina na wonke amathambo ami angikhangele mina bagwazi inyawo zami ezandla zami bagobani izambatho zami phakathi kwabo benze inkatho ngengubo yami lo kwakungu Kristu ekhuluma kuDavida kuqondile yena waye kubonakaliswa kwelizwi uKristu weza ukugcwalisa lezo zinto ezakhulunywa ngabaprofethi ngoba ilizwi lali labaprofethi yena watsho njalo esifundweni izolo ebusuku ukuba yena weza ukugcwalisa lokho okwathiwo ngabaprofethi ngaye ngoba babelizwi futhi uElija wayengumprofethi kaNkulunkulu ilizwi lalolo suku ngakho owesifazana ongumshuneni wahlala nalowo mprofethi waze wabuya njalo wabonakalisa amandla kaNkulunkulu futhi walala phezu kwengane lengane yaphaphama yaphila manje uMaritha wayemele kunanzelele lokho loba wayephathekile enakakela indlu egezisa imganu futhi lokunjalo kodwa lapho watshengisa umbala wakhe watshengisa sibili okwa uphakathi kwakhe wayamthatha yena masinyane nga uNkulunkulu waye ku-Elija uNkulunkulu wayemele ebe kuKristu ngoba yena wayefakazele ukuthi yena wayenguye lowo muntu amen ngikuthanda lokho ukunxwanela okunjalo uya kuye wayemele aye kuye futhi wafumana ngale efika kuye kuye manje khumbula wazi ukuthi waye ngazange aguquke ukuba uNkulunkulu angeke watintsha uhlelo lwakhe nga waye ku-Elija futhi engavusa abafileyo yena waye kuKristu njalo engavusa abafileyo loba yena wayengakakwenzi ngoba nguNkulunkulu ofanayo nakathesi yena kakatshithi unguNkulunkulu kangako ebusuku lobu njengoba yena waye njalo yena ungufanayo izolo lamhla laphakade yena kaguquki futhi yena wazi ukuthi uyakwazi kwakuye khangela emzuzwaneni wafakaza khona lapho ekhulume okunye kuye ngomfo wabo futhi wathi Nkosi ngiyakholwa wena nguwe futhi yena wathi ikuvuka lempilo loba efile kodwa uyaphila futhi loba ngubani ophilayo njalo ekholwa kimi kasoze afa nginguye nginguye owayesesiqukile esibhebhayo lo Mose yimi ukuvuka ngikuphila ngangingumduli lokho kuyini yimi ukuvuka lokuphila lo okholwa kimi lobefile kodwa uza kuphila loba ngubani ophilayo njalo ekholwe kimi kasoze afe ngemva kwalesi siqiniseko esikhulu ayelaso ukuthi yena wayelizwi elithenjisiweyo etshilo yena engumprofethi wayengeke aqamba amanga ngakho-ke yena etshilo yena yimi enginguye yimi engikuvuka le mpilo wathi ngiyakholwa ukuthi wena unguye indodana kaNkulunkulu okumele ibuye emhlabeni loba umfo wenu efile elele ngale ethuneni use umzimba usubola manje kodwa loba kathesi loba yini wena okuthoyo kuzagcwaliseka kulungile ayekufuna kuphela ikumuzwa yena ekuthi amen oh Maritha singaphi ebusuku lobo khuluma nje ilizwi inceku yami iyaphila ukumuzwa nje yena ekutsho bengabe babuya bamtshela ukuthi yena utsho njalo kodwa nangu yena uqobo lwakhe oh Nkulunkulu vula amehlo angaboniyo ukuze enelise ukubona lapho yena esebukhoneni bakhe ekhuluma ilizwi lihlezi libonakaliswa wathi loba yini wena oyicela uNkulunkulu uNkulunkulu uza kunika khona wena yekela ngizwe nje wayefuna yena akhulume ilizwi yikho kuphela ayefuna ukukuzwa ukuthola nje ilizwi yikho kuphela ayokudinga ukumuzwa yena esithi uza kwenza futhi yena wayengakwenza khonapho kodwa uyabona ngombono ubaba amtshengisa wona yena kwakumele ebeme eceleni kwethuna oh mina bamba ukholo lwakho uNkulunkulu usebenza konke kulungile konke kuzakulunga mana nje azafika ethuneni nanzelela wayengamenza nje yena akutsho loba lapho ese ithemba lonke liphelile konke wayefile esebola engcwabeni kodwa muzwe nje yena ekutsho yikho kuphela ayekufuna manje yena esithi ngikuvuka lokuphila wakukholwa manje nanzelela manje kwakumele akholwe okungayenzekiyo emuzwa lapho yena esithi ngikuvuka lokuphila loba efile kodwa uyakuphila futhi loba kuphi ophilayo njalo akholwe kimi kasoze afa wathi uyakukholwa lokho futhi wathi yebo nkosi ngiyakukholwa ngiyakukholwa ukuthi uyindodana kaNkulunkulu eyayizabuya emhlabeni ngiyakuthanda lokho ngiyakuthanda lokho ngike ngakutsho lokho kuqala kungama njalo lamanje ngangikhuluma lowesifazana esikhathini esingaside esedluleyo kwakulibandla elithile engiliqambe isikhatshana esedluleyo abangakholwa ukuthi yena wayenguNkulunkulu ubuNkulunkulu bakhe yena wayengumprofethi nje umuntu kazana yena wayelokho ngiqiniso yena wayelokho uhlanganisa uNkulunkulu bona yena wayeyibonakaliswa uJesu kumzimba umfana indoda uNkulunkulu nguye owayehlezi kuye uNkulunkulu wayekuye wayenguNkulunkulu muntu wayengumuntu ngokunjalo yena enguNkulunkulu ebonakaliswe enyameni lapho sibona uJesu sibona uNkulunkulu yikho yena akuthola nxa ubona ubaba bona mina ubona ubaba ngoba yena wayesibonakaliso ngoba yena wayelizwi amen elalikhona ekuqaleni amen wabiza abaprofethi uNkulunkulu uyakwazi lokho na yena wathi libabiza uNkulunkulu okwafikela kubo ilizwi likaNkulunkulu ngingalahla njani mina lapho ngisithi ngiyindodana kaNkulunkulu ngoba ilizwi elifanayo lathi yena uza kuba khona njalo nanto ilizwi lenziwa labonakaliswa njalo futhi kunjalo aba likholwanga lomfazi wathi kimi ngingakutshengisa wathi ngiyathanda ukukuzwa uthumayela kodwa kulento eyodwa oyenza udlulise yebo kuyini lokho wathi uyazigqaja kakhulu ngoJesu ngathi ngithemba yikho kuphela yena aza ngisola ngakho mhla yena esiza futhi wabe sesithi ngathi ngithemba yikho konke yena angakuthola iphutha yena angalithola kimi ngathi nxa ngingaba lezilimi eziyinkulungwane ezilithumi angeke ngikhulume kwanele omina lokho ayikho yena wathi kodwa wena umenza yena uNkulunkulu wathi yena wayenguye kumbe nxa yena wayenganjalo yena wayengumkhohlisi omkhulu owake wabasemhlabeni wathi yena wayengumprofeti ngathi yena wayengumprofeti liqiniso uNkulunkulu umprofeti okugcwala kwelizwi ilizwi lalifikela kumprofeti yikho okumenza okwamenza umprofeti kodwa yena wayeyokugcwala kwalelo lizwi futhi wasesithi ngingakutshengisa wathi umenza yena uNkulunkulu ngathi wayengunkulunkulu futhi wasesithi angeke abe nguNkulunkulu ngathi yena kodwa wayenjalo wathi uthe uyakholwa iBhayibheli ngathi ngiyakholwa wathi ngiza kufakazela ngeBhayibheli lakho ukuthi wayengasi uNkulunkulu ngathi kwenze nxa iBhayibheli sitsho njalo ngiza kukholwa lokho ngoba ngikholwa ilizwi liqondile wathi endleleni esuka esehla esiya ethuneni kaLazaro uyakhumbula lokho kuJohane ongcwele 11 ngathi ngeqiniso ngiyakukhumbula nkosazana wathi kukahle manje endleleni yena wakhala iBhayibhelithi yena wakhala ngathi qiniso iBhayibhelithi yena wakhala wathi yena engaba nguNkulunkulu njani ebesekhala ngathi yena wayengumuntu umuntu lo nkulunkulu ngathi yebo khosikazi uyehluleka ukubona yena wayengumuntu ehamba esiya khona ekhala labo ababekhala yikho sibili edabuke lalabo ababedabukile wayengumuntu kodwa kwathi eqondisa owakhe omncinyane umzimba obuthakathaka futhi wathi Lazaro phuma uze njalo umuntu ofileyo amalanga amane wama ngezinyawo zakhe lokho kwathatha okwedlula umuntu lo kwakunguNkulunkulu emuntwini ubani ongavusa abafileyo ngaphandle kaNkulunkulu yena uyikuvuka lokuphila yikho sibili lobo busuku phandle elwandle lapho yena ekhonapho ediniwe elele emva kwesikebhe lapho amadimoni ayinkulungwane ezilithumi afungela ukumgalulisa yena ebusuku lobo futhi laleso sikebhe esincinyane esidala sidenda nje ngesivalo sembodlela phandle le elwandle olulesiphepho lawo madimoni acabanga simtholile yena manje yena ulele sizamthonisa ixuku lonke oh yena wayengumuntu ediniwe kodwa lapho evuse kanje yena wamisa unyawo lwakhe phezulu kwentamo futhi wakhangela phezulu njalo wasesithi uthula makube khona futhi imoya lamakhagasi kwamlalela yena kwakusedlula umuntu lokho
yena wayengumuntu lapho yena elambile wehla evela entabeni edinga ucezu besinkwa kumbe enye into yokudla kumbe umkhiwane esihlahleni kodwa kwathi yena ethatha amabhisikidi amahlanu lenhlanzi ezimbili lokupha inkulungwane ezinhlanu kwakungunkulunkulu kulowo muntu yikho sibili oh wonke umuntu ongasilutho kwakukholwa lokho zonke imbongi zakukholwa lokho akumangalisi omunye wabhala ephila yena wangithanda njalo esifa yena wangisindisa encwathiwe wathwalela khatshana izono zami evuka walungisisa ngesihle kokuphela ngelinye ilanga yena uyeza oh usuku lenkazimulo u-Ed Pernet ongoma zakhe zazingathengiseki ngelinye ilanga ediyazela ngaphansi kwamandla kamoyingcwele wadobha usiwa wabhala ingoma yokuvuma lapho ebhala sonke sidumise amandla ebizo likajesu yekela ingilozi zicambalale phansi letha umqele wobukhosi uqalise yena inkosi yabo bonke haleluya qiniso yikho esikholwa wayeyikho yena yebo mnumzane kumele akholelwe okungenzekiyo manje emcabangweni wesimanje salolu suku yikho kumele ukholelwe kokungeke kwenzeke ukuze ubone entsha impilo ukubona enye into isenzakala kodwa nxa yena wamnanzelela yena ukuba yilizwi lapha okungenzekiyo kungenzeka kuba ungumdali njalo uza kuma ngakho konke akutshoyo yena uthi zonke izinto zenzeka kulabo abakholwayo yilo ilizwi lakhe kodwa okungenzekiyo yabonakaliswa lapho uNkulunkulu ethathwa ngelizwi lakhe yebo nomzamo lapho uNkulunkulu ethethwe ngelizwi lakhe okungenzekiyo uyabonakaliswa lapho uNkulunkulu esithi kuza kuba ngakho uyathatha lelo lizwi futhi ukhangeleni okungenzekiyo kusenzeka ngeqiniso kuyenzeka kodwa nanzelela loba kukho konke lokho wathi loba manje Nkosi loba yini oyicela uNkulunkulu uNkulunkulu uyakwenza wayesazi ukuba uzenza lelo lizwi liphume livela kuye yikho kuphela okwakudingeka ukwenza ukuthola lelo lizwi yebo kwakulikhola lakhe limnyama kakhulu lo Jesu weza njalo wabiza oh into enjani abayibonayo ukuvuka ngasikhangeleni abanye njalo abafikelwa likhola limnyama kwakukhona indoda kwesinye isikhathi ethiwa nguJobe omunye wabaprofeta abadala ebhayibhelini wayeyindoda enkulu wayeyithandile inkosi ukuthi wenza konke ayekwazi ukukwenza uthi uSathane wafisa ukumsesetha ngakho wathi kuNkulunkulu ngelinye ilanga yebo uNkulunkulu wathi kuye ngizama ukuthi ubungaphi Sathane wathi oh bengihambahamba futhi phansi phezulu emhlabeni wathi uke waqaphela inceku yami uJobe akulo njengaye emhlabeni uyindoda epheleleyo oh wathi qiniso uyamupha konke umenzela konke qiniso uyindoda enkulu kodwa yekela ngimthathe kanye ngizatshintsha ica ngizamenza akuthuke wena ebusweni bakho wathi awungeke wenze lokho ngithemba lakhe kokholwayo indaba yena kalinganiswa yena kunaphakade yena uyazi isiphetho kusukela ekuqaleni wazi uSathane wayengeke akwenze ngoba yena ulilizwi wazi ukuthi uJobe uzenzani manje khumbula uJobe wamkhawulisa ngamathumbu wabulala abantwana bakhe wathatha konke ayelakho impila kahle kwakungasela noba abamduduzayo beza futhi abenzanga lutho kuphela nje ukumethesa ukuba uyisoni sensitha futhi uJobe umdala wafika esimeni waze wahlukuluzeka kakhulu kumele ungene ekuhlukuluzweni kuqala kumele ufike esikhathini sokuthi usuphelelwe uJobe wafika lapho aphelelwa khona lapho esithi uqalekisiwe usuke engazalwa ngayo sengathi ilanga lingaveli likhanyise futhi sengathi inyanga ingakhanyisi ebusuku sengathi lebizo lingabizwa ukuthi ekuhlukulezweni lokho uJesu wafika wakhangela phansi njalo wathi ngiyabona njengomuntu iluba liyafa futhi liyavuka njalo entwasi nxa isihlahla siphephetheka phansi siyavuka njalo ngephunga lamanzi wabona impilo yonke yezilimo iphila njalo kodwa wathi umuntu uyalala phansi abe sesifa ungaphi wazi ukuthi wayesengumuntu omdala wathi amadodana akhe ayabuya ezomkhalela futhi ngakuboni oh ngabe wena uyangifihla engcwabeni njalo ungigcine endaweni esensitha ukuze kudlule ulaka lwakho ngimisele isikhathi futhi ungibekele isikhathi sahamba futhi equbeka kanjalo ekhuluma wayesesecineni kokuhlukuluzeka kwakhe kuzenzakalani amahlamvu ayaphila ayaphenduka esihlahleni amaluba ayaphenduka futhi konke okunye kuyavuka kodwa umuntu uyalala njalo afi wayephakathi kobuhlukuluzwa kazange abekwazi okwakuzenzakala kuye njalo esemdala kangaka lapho enze njalo ngakho uJesu wesa uNkulunkulu wamkhombisa ikhanda lakhe esibhakabhakeni njalo wasebona uJesu esiza ensukwini zokugcina lelo khole elimnyama kakhulu lapho umfazi wakhe wathi qalekise uNkulunkulu ubususifa ukufa unjalo wathi mfazi ukhuluma njengomfazi oyisiwula inkosi iphile lenkosi yaphinda yathatha kalibusiswe ibizo lenkosi loba inkosikazi yakhe yamala ibandla lakhe lamala wonke umuntu wamala kulelo khola elimnyama lapho engazi ukuthi uzaqonda ngapi esuka lapho uJesu wafika ngakho wamemeza kakhulu yazi umhlengi wami uyaphila lensukwini zokugcina yena uzakuma emhlabeni futhi loba ngemva kokuba impethu zicitha lomzimba kunjalo enyameni yami ngizambona uNkulunkulu yena ngizazibonela ngokwami ekholeni lakhe elimnyama kakhulu ngakho uJesu wafika ngebona umzalo uMose kukhole limnyama kakhulu lamfikela ko-Israyeli wayeqondile semsebenzini wahlangana noNkulunkulu phezulu ngale esixokwini futhi wathi yimi unguye wahamba futhi walwisa phakathi kwemihlobo yonke yokulungisela kukajanisi lojambresi ezama ukulungisela umsebenzi wakhe konke lokho wama eqinisekile kuNkulunkulu wacina wenza u-Israyeli wakholwa futhi nangu ephuma eJipita esenyukela ezweni lesithembiso lapho uNkulunkulu wathi liza ngikhonza mina kulintaba kwakuli lizwi likaNkulunkulu lelo Mose wayesazi kwakumele aye kuleyo ntaba Amen. uNkulunkulu watho njalo akula Fero ongambulala akula demon elingambulala akula hanto engambulala uza kuleyo ntaba Amen. Hallelujah. Ngizwa ngikholekile uya kuleyo ntaba ngakho lathi sendleleni siye enkazimulweni akulanto ezasimisa hathi nomzane uNkulunkulu uzafakazela ilizwi lakhe angilandaba ukuthi kwenzakalani yena uzakwenza kungelani yebo esendleleni yakhe khona endleleni yomsebenzi nangu la encindezelwe phakathi kwezintaba uyalalela futhi ebesesizwa umdumo ngemva kwakhe kuyini inqola zikaFero ngezinkulungwane zisiza zihlomile lemkhonto lezinto ukuzobanyathela lokuba fithizela phansi nantu ulwandlo olubomvu lwalu uma phambi kwakhe wenzani wangena wangena ekuhlukulezweni abantu bonke beklabalala oh sakhawula manje uFero uzasibulala inkemba zakhe zizasigwaza ingane zethu zizafela lapha enkangala uMose wakhala oh uNkulunkulu futhi ke uJesu wafika endaweni yena wayensika yomlilo yikho kanye yena wehla futhi wazilengisa yena phakathi kwakhe lengozi amen yena nguyu umseli wethu yena nguye umamela phakathi amen umnusele yena wema lapho emile lapho ubunyama wabase Jupiter labo ababesiza bezozama ukwenza ulutho ngakho yena waba yikukhanya kubo ukuthi bedlule ngakho ekuseni umoya usuvunguza kakhulu lobo busuku ngakho wenzani yena wayezile yena esimeni sensiki yomlilo khumbula yena ulokho eyileyo nsiki yomlilo yebo nomzalo lapho yena esemhlabeni wathi ngivela kuNkulunkulu njalo ngibuyela kuNkulunkulu futhi emva kokufa kwakhe ukungcwatshwa ukuvuka nokwenyuka uPaul ongcwele esendleleni esiya eDamaseko wachayelwa phansi yileyo nsiki yomlilo khumbula wayengumHebheru wayengeke athi lokho wathi inkosi ungubani wena ibala elikhulu inkosi Elohim ungubani wena engikuzingelayo yena wathi nginguJesu amen haleluya yena uyikuqala lokuqhina lokho engofanayo kuseyisikhatshana lomhlaba mina kawuyikungiboni kodwa lizangibona mina liza kuba lani futhi kini insiko emlilo efanayo uNkulunkulu ofanayo senza into efanayo ngesithembiso esifanayo amen senza libonakaliso ilizwi lakhe ngikuvuka lokuphila nginguye lo owaye khona lo okhona nalo ozwakuza yebona umzane yeah okhokho bethu badla imani enkangala yena wathi bonke bona bafile kodwa yimi lo enginguye Mose esixubini esiphephayo lo kwakunguye yena ulokho enguye Achi owaye nguye okhona sonke isikhathi. Sithola lapho kuba uMose uchovelwe phakathi kwaleli khona loKristu wayehlile. Manje le Bible lacho njalo ukuthi uMose wanaka ihlazo likaKristu inotho enkulu kulengcebo yeJipite. Ihlazo likaKristu uKristu wayelugcobo ilogos eyaphuma kuNkulunkulu ingilosi. Wonke olibalayo iBhayibheli yakwazi ukuba leyo ngilosi nguKristu. Futhi nangu yena enkangala njalo yena weza endaweni esimeni okwakumele yena abonakaliswe ekuso inkazimulo kuNkulunkulu. Yena iyeza namhlanje esimeni uKristu ofanayo ebonakaliswe kuso. Wabatshela yena ukuthi uza kubakhupha. Wayekwenza yena lapho yena weza wema lelizwi lakhe ukulifakazela lona. Ngakho esebuyile yena njengalokho wakwenza kuMarita. Ngakho wabiza yena wathi, Mose, ukhalelani kimi? Khuluma kulaba bantu ukuthi liye phambili. Lelo khole limnyama ulwandle lubomvu lwavuleka, basebecapha endleleni besiyagcwalisa ilizwi likaNkulunkulu. Yebo, eholeni elimnyama likaMose uJesu weza lapho zilesikhathi manje, futhi yena wabiza uMose. Sifuna ukulazisa ngenye indoda encinyane, ibizo lakhe lalinguJayirasi. Abaningi kakhulu abanjalo emhlabeni namhlanje wayelikholwa lensitha. Wayemthanda uJesu, wayezwile ngaye, wamkholwa yena. Kodwa yabo wayevele wahlanganela lenhlangano ye wayenje wayengeke aphume njalo akuvume khona. Wakukholwa khona kodwa wayengeke kuvume. Ngakho wayesehlanganele labangakholwayo kodwa wayekholwa sibili. Uyazi nxa umuntu engena kuleso simo kwesinye isikhathi uNkulunkulu uyambandezela kusekuhlukulezweni lapho esitshengisa sobala imbala yethu lokho esiyikho sibili. Ngakho nango lapho wayesevele wahlanganela labangakholwayo ukuthi wayesekhambile lokuyabhalisa ibizo lakhe ebhukwini lokunjalo. Lokho wayengumpristi njalo wayengeke nje enze isivumo ngoba lokho kwakulitikiti lakhe lokudla kunjalo, kodwa waye lokho ekhola uJesu. Ngelinye ilanga inkazana yakhe encane yagula. Oh, mina yena kungela kuthandabuza lindoda nqa. Yena njengalokho wayengabiza udokotela umelaphi wabuya wakhangela umntwana uququqo lwakhe wengeza lokwengeza. Ngemva kwesikhatshana kwatshisa kakhulu lakho konke waze wafika esimeni sokufa. Wayesekuhlukulezweni wakumele enze olunye ulutho. Yena kazange nje ukuthi enzeni. Manje wacabanga, xa ngingamthola nje yena loba engaphi. Manje kalindelanga kwaze kwaba sebusuku njengalokhu okwenziwa nguNicodemus ukuba le ngxoxo yensitha. Kwakuyisikhathi sokwenza, isikhathi sasesifikile esokwenza njalo kumele enze khonapho. Futhi ngiyacabanga mfowethu, dadewethu, kunjalo lakathesi isikhathi sifikile sokwenza, isikhathi sifikile ukukholwa loba ukungakholwa. Lowo mzila wokwahlukanisa uyafikela wonke wesilisa lowesifazane, ufika kumntwana wonke. Kwesinye isikhathi nxa udlula umzila lo kulento eyodwa eseleyo yokwahlulelwa, lapho udlula phakathi komusa yokwahlulelwa lapho usedlula lomzila. Khumbula, wangena ekuhlukulezweni wayengazi ukuthi enzeni. Babemi lapho abapristi bakhe bonke orabi bemi bemhanqile ubudlelwano babulaye bonke phansi ngale bekhangela inkazana yakhe encane sifa. Udokotela emi ngaphandle egoqe izandla zakhe ephosa izandla, ngimnike yonke imithi engiyaziyo. Futhi bona kwakunguJesu esebenza sonke isikhathi. UJesu wayele njongo ngokwenza lokho ukuze akhiphe umbala kulindoda encane. Ngemva kwesikhatshana ngiyambona ebuyela ukuyathatha ingwane yakhe encane emnyama, wagqoka lejazi lakhe lobupristi elincane. Uyangaphi? Ngizwile yena uphansi emfuleni, ngiyamlandela yena. Oh, mina wahamba kulelo khona lokuhluku nezeka. Kwakumele enze isinqumo, ayekele umntwana wakhe sifa kumbe abekwazi ukuba lokho yikubonakaliswa kwelizwi. Wayengumpristi njalo waye balile ilizwi, futhi wayesazi lokho kwakuyikubonakaliswa kaNkulunkulu. UNkulunkulu waye kuKristu ebuyisa umhlaba kuye, wayekwazi lokho njalo wabanjwa ngamandla kulindaba. Kwakumele enze iphutha, ayekele umntwana wakhe afe kumbe enze isivumo sakhe lapho esekuhlukulezweni. Lokho kwakuphose kube yisikhathi lapho uJesu afika kuwo. Wayambona yena wathi, ngizahamba lawe loba yini oyishoyo. Futhi phandle endleleni naso isithunywa sisiza, into emnyama lapho wayesenze isivumo sakhe ukuthi uyamkholwa yena. Wayesezixotshisile kudala njalo wazifaka emehlweni abantu ukuthi wayekholwa uJesu. Nanso lapho isithunywa sathi, ungahluphi umuntu ngoba inkazana yakho isifile kudala, ufe izolo, usefile kudala, ungazihluphi ngakho futhi. Futhi inhliziyo yakhe encane yaphosa yama, kodwa wakhangela wabona lawo mehlo kaJesu wathi, angichonge ku ungesabi nxa ufuna ukubona inkazimulo kaNkulunkulu. Uyini okwesabayo? Ngikutshelile kudala ngizahamba. Wayesechile ukuthi yena uYesu, wayesechile ukuthi uzakwenza yena lokho. Njalo nangu uyakwenza yena. Amen. Wathi yena uzakuvuka esimeni ensukwini zocina lokwenza izinto lezi njengoba wenza, njengoba sibalile izolo ebusuku sakhuluma. Nangu yena uyakwenza. Kuyini okwesabayo? Kumbula lapho efika yena futhi wambiza kwabafileyo, wafika yena endaweni futhi wambiza kwabafileyo. UBhatimayo omdala kwesinye isikhathi waba seholeni lakhe elimnyama. UJesu waye phansi ngale waqoqa ukudla kwasekuseni kwaba somabhizimisi amadoda evangeli eligcweleyo phansi ngale eJericho. Njalo yena wayelo Zakheo phansi ngale wayehlangane laye esihlahleni phansi esitaladeni. Ngakho lapho yena kahle yena wayengeke aqoqe lutho. Ngileqiniso uyabona. Ngakho ke lapho yena efika khona ngale phansi futhi yena wayelaye uZakheo wayehambelaye. UBhatimayo omdala owaye isiphofu kusukela engumfanyana, ngakho wacabanga ukuthi uJesu uzaphuma ngalelo sango futhi wayemelele. Ngemva kwesikhatshana weza umsindo, njalo wonke umuntu esiza ngakhona apho futhi weza umpriest esithi, hey hey wena wena oqansa uqaqa lapho, wenzile siza ukuthi uvuse abafileyo, silawo amangcwaba agcwele bona phezu ngapha, ngawena ungumesiya woza ngapha futhi ubavuse abafileyo lapho. Uyazi lo devil ofanayo uloge phila bona esimeni senkolo ngendlela efanayo, yabo. Nxa ungumesiya thina uvusa abafileyo, silamangcwaba agcwele bona phezu lapha. Buya futhi wonke umuntu eklabalala, omunye ememeza usana kumprofethi, omunye laye ememeza lokhu lokuya, kumbe okunye ukudideka okunjani. Lomdala oyisiphofu wacabanga, ngimkhuthile yena uphume phandle ngale, futhi becabanga ukuthi yena ubuya ngapha, ngifakwe endaweni engayisiyo. Futhi waqala ukuklabalala, wacabanga nxa yena elilizwi yena ngonkulunkulu kumele abe nguye. Ngakho Jesu ndodana kaDavida ngizwele umusa. Kulelo hola lokuhlukuluzeka wabiza. Manje uJesu nxa kusenza kuqaphele lapha, wayeseJericho lapho abathi wayehlezi khona, wayekhatshana lalapho okwakulo Jesu ngamayadi alikhulu lamathumi amahlanu. Kule nkulungwane zabantu zigijimela kuye, yena wayengeke ezwe ukukhala kwendoda le, hatshi, kodwa yena wakuzwa yena wama. Ngizathanda ukuchumayela ngobunye ubusuku, futhi-ke uJesu wema. Futhi-ke uJesu wema. Kodwa lapho uJesu esima, kwakuyini yena wambiza? Inkosi sibuyile, ungakhathali, batho abafundi. Yena uyakubiza, yena ubiza wena, wambiza phakathi kwexuku. Yena wenza into efanayo kathesi. Uyathophela yini? Bona. Inkosi isibuyile futhi kubizile, futhi yena wambiza esuka ukuba yisiphofu esiya ekukhanyeni, esuka ebunyameni esiya ekukhanyeni, futhi yena wambiza edlula ekufeni esiya ekuphileni. Inkosi isibuyile futhi yena iyakubiza, futhi yena embiza yena wamvula amehlo akhe. Owesifazane omncane owayesopha igazi kwesinye isikhathi phezu koqaqa, wayeqede yonke imali yakhe kubo bonke odokotela. Yena kungela kuthandabuza, babethengise inkabi zokulima, babethengise ipulazi, balibolekisa, babebhadale konke ababelakho kubelaphi. Akula owamenzela okuhle. Wayelokhu edlulisa igazi lalingami, njalo laqubeka wachona. Futhi ngelinye ilanga lapho ehlezi eseluka ephezulu eqaqeni lapho ayehlala khona, wakhangela phansi esikhotheni futhi wabona isikepe esisiza. Wonke umuntu waqala ukugijima kosana kumprofethi, wayesezwile ngaye. Ukukholwa kubuya ngokuzwa. Manje wathi, ngizehla phansi njalo ngembona. Futhi lapho ehamba esehlela khona, futhi kuqala wakubona ilizwi likaNkulunkulu libonakaliswe enyameni, wakulolutho ngenkulumo yakhe, njalo lesimo sakhe wazi ngakho ukuba nguye. Yebo nomzala. Nxa ngimkhangelisa ngapha ngenye indlela, nxa ngingamthinta ngendlela ethile, futhi wachungubala phakathi kwexuku njalo wathinta isambatho sakhe. Manje khumbula, kwakungasi munwe wakhe yena awuzwayo hatshi nomzamo, ngoba isambatho sePalestina siyalenga singabambi. Futhi yena wathi, uPetro wathi, wonke umuntu uthintile wena. Yena wathi, kodwa lokhu ikuthinta okwahlukeleyo, ngizwe sengibuthakathaka. UJesu wayefikile, imali yakhe yayiphelile, konke kwakuphelile. Kodwa kulelo hole elimnyama lapho igazi lalingami futhi namadokotela engeke alimisa, uJesu wafika. Futhi kuyini akwenzayo yena? Yena wambiza wathalaza, waze yena wamfumana, njalo wathi yena, ubusophi igazi kodwa limile. Yena ongofana izolo lamhlela phakathi, inkosi isibuyile njalo yona iyakubiza. Yena usefikile futhi yena wabiza, yena wambizela ekuphileni kuhle. Owesifazane omncane emthonjeni esikhulume ngaye ubusuku obedluleyo, lonke ithemba kungasela, mhlawumbe ingxenye umkakhe owesihlanu wayesemthile, futhi wayesanda kuthatha owesithupha ebusuku lobo, futhi wayengani uyamthandabuza kancane. Ngokuziphatha wayesedlulele, wayefuna ukuba ikhosikazi sibili. Yena kungela kuthandabuza wayebala iBhayibheli, futhi wayehamba khona ngale ehamba phose ngehola lethumi lanye. Wayengeke abuye ekuseni lapho kubuya abesifazane abalungileyo, futhi bathwala amanzi abo emakhanda lenkonxa, futhi babuyela phansi. Ngakho-ke wayengeke abuye ahlangane labo, bona babeloku bandlululana kwalokho. Ngalolo suku okuhle lokubi kwakunga qubani, abangaziphathiyo babehlala endaweni yabo. Ngakho wayengeke abuye labanye bonke, babengeke bamvumele ukubuya. Ngakho ngemva kokukha kwabanye amanzi abo babuyela, wabuya kokungcona. Futhi ke wabuya phezu lapho elembiza yakhe ekhanda kungela kuthandabuza. Wayehamba ecabanga, manje indoda engendele kuyo kumbe engibambileyo ubusuku obedluleyo ngiyamthandabuza. Uyindoda, uziphatha ngokungazwiseki, kangazi lutho ngayo. Angilali ithuba, ngixotshiwe ebantwini futhi angeke ngiye ebandleni lawo. Aba bangikhangele bona, kangazi ukuthi ngenzeni. Ngisekuhlukuluzweni futhi bengibala iBhayibheli ngeqiniso. Ngelinye ilanga lowo mprofethi uzabuya endaweni. Manje ngiyakwazi bashilo ukuthi akulanto enjengaleyo. Futhi lokho kunjalo, ingxenye kukhuthe ngeminyaka elikhulu, futhi kukhuthe ngeminyaka eyinkulungwane. Besikukhangelele okweminyaka eyizinkulungwane, njalo akukwenzakali. Ngakho kwakathesi asikukhangelelanga. Konke kunjalo, hatshi, silawa amabandla lezinto, asifuni into enjengaleyo kathesi. Ngakho-ke wayehamba khonapho ecabanga. Uyazi nxa ucabanga ngaye, yikho lapho yena abonakala kuwo njengalokho ebesilakho ubusuku obedluleyo, lapho besendleleni besiya e-Emmaus. Lapho ecabanga ngalezo zinto, wezwa indoda isithi, ngiphathele mina amanzi. Yini ngakho emaholeni akhe amnyama kakhulu lapho ukuziphatha kwakhe kungasekho, mhlawumbe ikhosikazi elincinyane elibukekayo kwangeniswa esitaladeni ukuphila lokho. Esinye isikhathi kasocala le ntombi encane icala labazali bakhe lokumekela ephuma phandle njalo. Futhi nangiyana mhlawumbe inwele zakhe ezincane zilengele zonke, wayehlulukelwe ehamba ekhathele njalo kungenamuntu ole ndaba layo. Umntwana futhi mhlawumbe kule ndaba enkulu ngemuva kwakho. Kungelani ngiyazi into eyodwa, waye balili iBhayibheli njalo walikhola iBhayibheli. Futhi kwakukhona intanga encane ilele phansi enhlizweni yakhe isithi, nxa kungenzeka ngizabakwazi. Waye miselwe phambili kulokho. Khangela kuJudasi omdala emile la, futhi eziphatha ngendlela enza ngayo. Kwakumnyama phansi ekujuleni kwenhliziyo yakhe, ukukhanya kwakukhanyisa phezulu la emsebenzini yakhe, kodwa phansi enhlizweni yakhe wayengakukholwa. Futhi wayelapha yena bona ukukhanya kwakungela kukhanyise lokho, kodwa wayelapha kholwa wakukholwa, kodwa impilo yakhe yayimnyama. Lapho ukukhanya kuchaya kwasusa ubunyama, kodwa lapho ukukhanya kuchaya phezu ngapha kwaba mnyama yonke indawo. Yiwo umahluko. Bona wazalelwa injongo leyo. Wathi lapho yena emtshela ukuthi ube namadoda amangaki, wa kwenzakalani, kwangani wavuselelwa, wabasekuhlukulezweni. Wathi, mnumzane, ngiyabona ukuthi wena ungumprofethi. Ngiyazi ukuba lapho uMesiya ebuya, yena uzayenza into lezo. Ngakho yena wambiza. Nginguye lo okhuluma lawe. Wakunanzelela khona ngelizwi likaNkulunkulu. Yena wambiza ezonweni zakhe, esiza empilweni, futhi ibizo lakhe liseBhayibhelini, njalo ulempilo engapheliyo lalamhlanje. yena enga biza lawe ngendlela ifanayo ngoba yena ungokufanayo izolo lamhlanje laphakade ukuziphatha kwakhe kwakungasele kodwa kunjalo wakwazi ukuthi yena wayeloku dalula lokho wakwazi ukuba lo wayemele ebe ngumesiya ngakho lapho uJesu esithi ninguye wakwazi ukuthi nguye kwesinye isikhathi abafundi babe sisikepeni phandle lonke ithemba liphelile iziphepho babesuke bengela Jesu futhi leziphepho zazi njengoba nje kwakunjani endlini kaLazaro ithemba lonke liphelile isikepe esincane esindala sesimunya amanzi futhi babe hlaba umkhosi bekhala ukuthi mhlawumbe babe khuleka njalo beqhubeka lombani ubaneka futhi lesikepe sesigcwele amanzi ingodo zensika zazikhithikele phansi lezi gwedliso zephuka njalo babe kwakwatelene omunye komunye bekhala futhi kulelo khola elimnyama kakhulu ngakho uJesu wafika ehamba kodwa yena wangani isithunzi kubo yena wakhangeleka esisabisi njengomoya futhi bakhala ngokwesaba yilo uhlupho lwanamhlanje uJesu yafika eholeni lobunyama bekhola lakho njalo ukwesaba khona awukwazi ukuthi khona kuyini kabazange bazi ukuthi yena wayeyini bathi ngumoya babehlaba umkhosi njalo ke yena ebabiza wathi lingesabi yimi ebunyameni bekhola uJesu wafika usizo lwabo iyo indlela yena ahleze senza ngayo uye ebunyameni bekhola ngakho uJesu wafika njalo wazibonakalisa ngokwakhe futhi wafika kubo uPetro wathi nxa kunguwe ngivumele ngibuye phezu kwamanzi uJesu wathi buya ngiyakwazi ukuthimba ngani masinya yena uzalanda labo kulezi insuku zocina manje akuzwisiseki yini ukuba ibandla lingene kuleli hola elimnyama futhi ngizatsho enye into lapho kayisiyo mfundisi ngiyaprofeta nje uyazi kwenzakalani kuzofika endaweni masinya bamba ilizwi lami ukuba zonke inhlanganiso ziza hlanganyela ikhansili yenkolo zonke zesiKristu nxa bengakwenzi kabasuze bathole usekelo lwekhansili ngakho-ke kuza kuba lokukhalala futhi akula ozakuya kulawo mabandla kumbe ubuya loba yiwapha amabandla ngaphandle ube lophawu oluvela ebandleni lakho awungeke uthenge kumbe uthengise uyabo kukhona njengoba kwakunjalo ngakho kuza kuba njalo futhi uphawu kuso isilo futhi ibandla bayakunanzelela lokho abantu bakamoya kuthi lina bantu besiPentecost kungenani liyakunanzelela khona seliqalile ukukuzwa lapho amabandla enu zihlangano ezinenge zamaPentecost futhi akudingi ukuba ngilibize ngamabizo enu kodwa liyakwazi khona kathesi bayabuya kukho sebefakazile kudala ukuthi bayakwenza futhi lapho ukwenza lokho kuzamele ukuthi wenzeni kuzamele uthiye imfundiso yakho yobuvangeli yobhaphathizo ngomoya ongcwele kuzamele uthiye imfundiso yakho yebhayibheli futhi amalunga akasoze akumele lokho amakristu aqotho azelwe kutsha baza kufa kuqala bayaxwayiswa yilizwi bayakwazi ukuthi into le iyeza yebona umzana akujwayelekanga angitsho futhi khona kuleli hola elimnyama kakhulu ngakho uJesu uyabuya njalo esibize wathi lingesabi yini mina ngilokho nginani ngilapha ukubonakalisa ilizwi lami njengoba yena wayenjalo ngale unjalo yena la manje wathi yena uzakwenza lokho mina inkosi sifikile futhi isisibizile baningi abantu abagulayo lapha kungela kuthandabuza ukuthi bahlezi lapha lo dokotela ukutshelile ukuthi akula themba lakho ungaba seholeni lakho elimnyama kakhulu kodwa khumbula inkosi isibuyile futhi ikubizile futhi ngelinye ilanga inkosi izabuya futhi ibize wonke amabizo abhalwe ebhukwini lewundla lokuphila nxa elakho lingekho lapho lingenise khona manje ngoba yena uzakuza njalo ebize loba labo abasemathuneni baza kuzwa iphimbo lakho futhi babuye baphile inkosi izabuya njalo ikubize futhi esabiza yena lamuhla phendula lokhu lungiselela lolo suku isicebiso sami kuwe isithembiso sesizukulwane lesi wathembisa yena uza kuba lapha izinto azenzayo yena uzaphinda ukuzenza futhi manje inkosi isifikile njalo iyakubiza asikhothamiseni amakhanda ethu ngilamapheji amanye ayisithupha lapha kodwa angeke ngingene kulokho manje asikhothamiseni amakhanda ethu ngithembisile ukulitshayisisa masinya kuthi sokudlule elithumi lanhlanu
baba osezulwini onkosi yekela kwenzeke futhi zonke lezi zinto engizikhulumileyo uJesu usefikile futhi uyakubiza
wenzani yena nqa esiza yena uyabiza futhi yekela kwenzeke futhi inkosi yekela umoya wakho ongcwele ubuye phakathi kwabantu kulobo busuku inkosi uJesu esimeni sika moya umvumele yena abuye ebusuku lobo njalo ezambule ngokwakhe futhi ezibonakalise ngokwakhe njengalabo bantu bakhona njani sizakholwa lathi inkosi kulabanenge lapha mhlawumbe bangazange babe lethuba leli siyakhuleka ukuba wena uzabanika lona kulobo busuku ngoba siyakucela khona ngokudumo lukaNkulunkulu ngebizo likaJesu amen. Yikho sibili tate wethu kodwa nje qubeka ngalokho kukahle qubekela phambili oh ukuthula sibili lonke uyakholwa yena usebuyile yena usebuyile lokho ebiza yena nxa efika manje nxa nje ungakholwa kuphela nxa ungakholwa nje ilizwi likaNkulunkulu uNkulunkulu uzakupha khulu manje khangela angila sikhathi sokubizela umzila wokuthandazela phezulu lapha ngizababiza ngalobo busuku phandle ngale nxa inkosi ithanda inkosi sifikile sebuyile ukuzogcwalisa ilizwi lakhe ngosuku locini futhi ayeyikho yena ngale yena uyikho lamhlanje ayezibonakalisa kumbe ezazisa ngakho yena ngale yikho lamhla ngoba ulokho eyilizwi likaNkulunkulu liyakukholwa lokho yini futhi ilizwi likaNkulunkulu liyadalula imicabango lezi zindlo zenhliziyo futhi indlela enza ngayo ngale yindlela ahlala yena eyenza lokho engofanayo nxa engakwenza lokho njekathesi ungamkholwa yena ungakwenza umkholwe yena lina bantu phandle le manje mana ngikhangela ukuthi ukhona engimaziyo ohlezi loba ngapi lapha engimaziyo lonke likhona phezulu phakathi la elingaziyo mina phakamisani izandla zenu ngiyakwazi ukuthi angikwazi lutho ngani futhi liyagula phakamisani izandla zenu bona wonke umuntu kulungile manje kholwa wena kholwa nje ngenhliziyo yakho yonke ungathandabuzi ngoba lokukholwa khola uNkulunkulu ngizalicela lithule sibili hlalani phansi linganyakazi kathesi cela lingakwenzi bona umphefumulo omzimba lomoya ukuthi umoya wakho ukuthi umoya ongcwele uyethuka kakhulu bangaka bakhumbulayo iminyaka eminenge edlulayo ukuthi umoya ongcwele lapho ngize ngibuye lapha ngilitshele lapho ngithatha abantu ngesandla yena wangitshela lokho kudalula kuzakuza futhi kuqubeke liyakhumbula khona khumbula lokho kodwa yena wathi nxa ungenza abantu bakukholwe uyakhumbula lezo nsuku iminyaka eminenge edlulayo kumele ukholwe ngabona indoda ngiyakholwa kwakuphansi lapha komunye umhlangano ehlezi khona lapho futhi umoya ongcwele bengilokho ngimkhangele ngithumayela wayeyindoda egogekileyo wayele ngodo zokuhambisa phansi kwengalo zakhe futhi lapho ngiqala ukubiza Satan wafika kuleyo ndoda thunzela iminyama futhi ngalikhangela ngawamamehlo wasukuma futhi waphuma uza hlala egogekile uyabona futhi ke yena waye siliswa khona lapho nxa nje bona kodwa nje angazi indaba ngibona ngani walalela nje isitha kodwa ungama njalo ukhangele lawo mathunzi ubone lezo zinto ngezimo indlela eziyikho lokho kuzikhangela ukuba zenze njani bona kuzakuba manje angeke silise umuntu okutshela ukuthi uyakusilisa uphambukile usilile kudala kodwa yikunanzelela ubukho bukaJesu Kristu manje nxa uMarita wayekwazi ukuthi nxa engabona yena futhi ukuthi uzathola akufisayo ngoba wayelizwi elibonakaliswe angeke sikholwe kangakho kulobo busuku ukukholwa khona qiniso kumele sikwenze yena usebuyile yena usebuyile yena usebuyile esimeni sikamoya ongcwele ngakho unguye yena ayikho manje khuleka nje bona phezulu la nxa ngangilomunye emi la lapha eceleni kwami nje ekhuleka uyabo abantu abaningi bayathandaza ugcwele esakhiweni sonke kumele nje ukukhangela awungeke uthi tshona mfowethu Branham hatshi nomzali angeke ngikwenze ngokuthi wena ungaphuphela iphupho bona ungaphupha wena uNkulunkulu angakwenza wena uphuphe ngami uyakukholwa lokho kodwa awungeke uzenzele ngokwakho awungeke utsho lokho mfowethu Branham ngizaphupha iphupho ngawe kathesi Ach, awungeke ukwenze lokho. Angeke nami ngibone umbono. Loba ngubani okunika iphupho? Nguye okumele akwenze. Indlela efanayo ngombono. Ngibona indoda ihlezi lapha ekucineni kwelayini. Ngiqaqamba amathambo. Nga engakholwa ngenhliziyo yakhe yonke, uNkulunkulu uzamsilisa ekuqaqambeni kwamathambo. Uyakholwa yena uzakwenza, Nomzana? Ohlezi ngale, indoda yeMexico ehlezi ekucineni kwelayini. Ungakukholwa yini? Konke kulungile, Nomzana. Ikhosikazi elihlezi eceleni kwakho, liqaqamba amathambo lalo. Uyakholwa uNkulunkulu uzakusilisa, Nkosikazi? Lokho kulokuthaya kuphenduka kukho. Ngesaba abantu abakuzo. Uzakholwa? Konke kulungile. Leli ke elinye ikhosikazi elincane leMexico elihlezi eceleni kwakhe, ubulawa luhlupho lwesisu. Uyakholwa uNkulunkulu uzasilisa isisu sakho, Nkosikazi? Ukutholile. Lapho ngibona lokho kukhanya kusehlela lokho, kutsho ukuthi kwenzakele. Yeah, yikho. Kumthayile khona, nankuya khona. Ubhoda kukhanqa. Yikho okwenzayo, bona. Lapho yena ethola ukukholwa, bona izinto eziningi yena ngazenzanga ngenxa yokungakholwa kwabo. Nanti ikhosikazi lihlezi lapho, liyathandaza khona la. Uyesaba. Kumele ulesimo semvukuzane kubi sibili. Angikwazi mina, kodwa uNkulunkulu uyakwazi wena. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu engangitshela ngalimvukuzane kumbe enye into ethile? Ngikhangela banenge ngala abathandazayo, uyabona? Yikho engutholoyo, sikhangele manje. Yebo, awuveli la. Leli kasilo khaya lakho, uvela endaweni ethiwa Porterville, California. Yikho kanye. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu engangitshela ukuthi ungubani? Yena uyazi. Ibizo lakho uNkosikazi Winterham. Yikho kanye. Manje kholwa, le mvukuzane izakuthiya. Nxa ungakholwa, yikho kuphela uNkulunkulu acela ukuba ukwenze nxa ungakholwa. Awukukholwa yini lokho ngenhliziyo yakho yonke? Omunye kuleli cele phakathi ngapha awungeke ukholwe. INkosi isibuyile njalo ikubizile. Yena uyakubiza ekufeni usiya empilweni, ekuguleni usiya ekuphileni kahle. Nansi indoda ehleze emuva la, ikhanda likhotheme, uyakhuleka. Kayisikho ukuthi uyazithandazela ngokwakhe, uthandazela omunye othile. Yinkazana, indodakazi yakhe. Uyakholwa, Nomzana? Ulohlupho enyaweni zakho, ulohlupho edolweni lakho. Yikho kanye, akudingi ububula kuye. Yena lapho duze kwakho. Indodakazi yakho sesibhedlela kakho yini? Indaba yofuba, kholwa wena? Uyakholwa? INkosi sibuyile futhi iyambiza. Ungakholwa njengoyise? Uzakholwa. Makamvakathele yena kulobu busuku, lawe makube ngokupheleleyo. Nangu umfana omncane, umfana omncane olobu nsundu ubuso, ulawa ngumkhuhlane wejwabu eliyasima. Umfana omncane uMexico, umfana uMexico ohlezi lapha, kaveli lapha, uvela eSan Jose. Uyakholwa, ndodana? Enye into, ubaba wakho ulapha lawe, ungumfundisi, lokho kuqondile. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu engangitshela ukuthi ibizo lakho ngubani? Ungakwenza ukholwe kakhulu oqondeyo. Ibizo lakho nguRuben. Manje kholwa. UNkulunkulu uzakusilisa. INkosi sibuyile ukuthi yena iyakubiza. Osoni, omuntu ogulayo, wawuboni yini INkosi? Ubonakalisiwe ebantwini phakathi kwamakhulu. Yena uze biza abantwana bakhe abakholwayo ekuphileni kuhle. Yena uze biza isoni ekuphendukeni. Ubuyele emuva, lunga lebandla. INkosi sibuyile futhi iyakubiza. Uyakukholwa lokho? Uyakukholwa khona okwendinge yakho kathesi? Nxa kunjalo, phakamisa isandla sakho uthi ngiyakholelwa indingeko yami. Ngakho sukuma ume kathesi njalo ukwamukele. INkosi sibuyile futhi iyakubiza futhi noba ungubani, noba yiphi indinge olayo. INkosi sibuyile futhi yena iyakubiza. Yena ungofanayo izolo, lamhla laphakade. Lo owesifazane omncane waye emzini njalo wathi, uzandibona indoda yona engitshele obe kuhlupha? Wena kawuyanga emzini, ubuyele njalo wakubona ngokwakho. Ngakho INkosi sibuyile futhi iyakubiza. Phakamisa izandla zakho futhi umdumise yena. njalo uthi inkosi Jesu ngiyisoni ngithethelele ngingobuyela emuva ngibuyisele nkosi ngidinga umoya ongcwele ngigcwalise ngiyagula ngisilise ngigogekile ngenze ngiphuluke nkosi isibuyile futhi iyakubiza phakamisa isandla sakho manje njalo umnike yena udumo amen sinike ikhodi encane lapha ngizamdumisa yena ngizamdumisa yena uyazi ngizamdumisa yena uyakwazi lokho awuyazi uyakholwa yini
ngizamdumisa yena ngizamdumisa yena oh dumisa iwundlu elahlatshelwa izoni mnikeni yena inkazimulo lonke lina bantu ngoba kazi lakhe ligeze wonke amatshata
liyamthanda yena manje kalithanda ukumhlabelela yena lapho elapha yena na yena ngumoya ehamba ebhoda phakathi kwesakhiwo uyazazi inhliziyo zenu ukwazi konke ngani asihlabeleleni kuye ngenhliziyo zethu zonke
ngizamdumisa yena
phakamisani izandla zenu lapho likwenza manje nje mdumiseni yena
mdumiseni yena oh dumisa iwundlu elahlatshelwa izono oh mnikeni yena inkazimulo lonke lina bantu ngoba igazi lakhe ligeze wonke amatshata
oh khosikazi wena osesitulweni esinamavili nxa ungakholwa nje okwengezwe kancane khonapho asizameni kanye futhi ngimelele okunye
ngizamdumisa yena ngizamdumisa yena oh dumisa iwundlu elahlatshelwa izoni mnikeni yena inkazimulo lonke lina bantu ngoba igazi lakhe ligeze wonke amatshata
manje sisahlabela leyo njalo tshibilika bamba isandla somunye lapho sihlabela yona hlabela ngizamdumisa yena asiqaleni sonke endawonye manje
ngizamdumisa yena ngizamdumisa yena dumisa iwundlu elahlatshelwa izoni mnikeni yena inkazimulo lonke lina bantu ngoba igazi lakhe ligeze wonke amatshata
oh mngane oyisoni awungeke uze phezulu lapha kathesi woza ngapha futhi umnike yena udumo lonke lina bantu lonke lina bantu elifuna ukuvuma yena njengomsindisi ebukhoneni bakhe abangcwele besakhunza besemoyeni awungeke ubuye lapha ome uthi ngifuna ukufakaza kulobo busuku ngifuna ukumnika yena udumo ngifuna ukubuya angilanhloni ngaye ngifuna umhlaba wazi ukuthi ngiyamamukela yena njengomsindisi wami khona lapha esisekhona woza sisayihlabelela yona
ngizamdumisa yena
awungeke ubuye
ngizamdumisa yena oh dumisa iwundlu elahlatshelwa izoni oh mnikeni yena inkazimulo lonke lina bantu ngoba igazi lakhe ligeze wonke amatshata
oh yikho khosikazi buya khona la ngubani omunye oza kuze ebukhoneni bukakristu buya khona phezulu la dade wethu mana la abanye abathile abantu abafuna yena abe ngumsindisi wenu khona kathesi abangelanhloni yena wathi nxa ingaba lenhloni ngami phambi kwabantu ngizaba lenhloni ngani phambi kwababa wami lengilos ezincwele nqa ungelanhloni ngaye kathesi futhi ufuna yena abe ngowakho umsindisi eseselapha yena umbonile yena khona kuphelele ilizwi ngokwakhe likwazisa khona oza phezulu abagcwele besakhonza manje awungeke kubuye uNkulunkulu akubusise nomzana nanto lisiza ikhosikazi elidala use luphala sibili awungeke kubuye manje
ngiza ihlabelele manje ngiza dumisa
yikho sibili bantu abatsha uzani lihanqa dumisani nje uNkulunkulu akubusise khosikazi iyo indlela yokwenza uNkulunkulu alibusise bancinyane
ela satshelwe izo nigen yena inkazimulo lonke linabantu ngoba ikazi lakhe ligeze wonke amatshata
abafundisi besaya kulaba bantu manje omunye angeke abuye obuyele emuva ungabuya uthi ngilenhloni ngempilo yami nangu yena liyangikhona ukuthi ngiyinceke kaNkulunkulu phakamisani izandla zenu ngani uJesu Kristu uphakathi kwethu awungeke ubuye
nigen yena inkazimulo
awungeke ubuye umnike yena inkazimulo
bantu ngoba igazi lakhe ligeze
Marita uyabuya kumbe uzahlala endlini lo Maria uzasala emuva enhlanganweni ethile futhi uthi oh ibandla lami ngalikholwa ngalindlela lapho uKristu ebonakaliswa uzahlala emuva futhi lokho kumbe uyaphuma kahle ngiza kutshela lapho hathi namuhla yilo leli eholi ukufa kulengele kuwe njengendodakazi kaJairus woza manje obuyele emuva woza manje soni woza manje lesi yiso isikhathi inkosi sibuyile futhi yona iyakubiza yena uyakubiza uthi ngikwazi njani yena usebenzisa iphimbo lami nxa yena esebenzisa iphimbo lami ukwazisa ukugula ukuhlupheka lezipho awukwazi yena uyabiza njalo ngesono phuma woza manje leli kungaba lithuba lokucina ozafa walithola kube kanye njalo banenge phakathi lapha abamele beze bangani angifuni kuliyangisa ukulibiza egcekeni kanje akulunganga nxa ungenelisi kwesinye isikhathi mhlawumbe labo abafarisi bacabanga ukuthi basindisiwe kodwa babe ngesikho ukucabanga into efanayo woza manje woba leqiniso ungathathi nje ingxenye yethuba kukho nxa kulokuthandabuza okuncane engqondweni yakho ungathathi ithuba buya ke manje manje lesi yiso isikhathi kathesi usavulekile umthombo esiselapha umoya engcwele inkosi sibuyile lokho kuthandabuza okuncane yikho yena azama ukukutshela uyathandabuza kunikele buya ke manje inkosi ibuyile futhi iyakubiza wena yikho kanye qubeka nje usiza qubeka usiza
ngiza dumi sam yena ngizam dumisa yena
awungeke ubuye umnike yena uduma
dumisa iwundlu ela hlatshelwa izono nigen yena inkazimulo lonke lina bantu ngoba igazi lakhe likeze wonke amatshata
manje sisabuya izoni ukuzomthatha yena yekela abantu bemnike yena idumo lapho sihlabela manje ephakamise lezandla zenu hlabelani ukumdumisa yena manje sonke ndawonye
ngizani dumisa yena ngizani dumisa yena dumisa iwundlu elahlatshelwa izo
nikeni yena nje udumo lina bantu elihanqelayo khulekani umceleni yena elithethelele yikho yena aza kwenza inkosi isibuyile futhi iyakubiza uNkulunkulu alibusise.